Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 kuzibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, othekecha abalodlakela abazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni abalisako obulawayo leHarare.
Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma noKimva eyayihlonze lapha eduzane ukuthi bona bangazi umuntu ekhaya umkhosi abantu ngabaphume sibili abanemibhobho ezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Ukusilela kwempupho elizweni kuyaqhubekela phambili njalo abagaya umumbu bathi sebequqa ukuzithengela amabele kwamanye amazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende alentengo enganeno kawabatholi.
Isizathu yokuthi umumbu vele kawusatholakali kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshele abantu ukuthi lo nyaka kuzaba yindlala, awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe nempuphu.
Kubikwa sokusilela imbhida yetshomoliya le-rep edolobheni lakobulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abochekecha begolide abalobudlwangudlwangu besazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni afana lakobulawayo laseHarare lapho abenza umkhuba wabo wokuhlukuluza uZulu. Izolo babikwa behlasele omunye usomabhizimusi othengisa igolide elokitshini le-Country Park kobulawayo, bamlimaza qede bamthathele impahla yakhe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe abangafakaza ngalolu daba, kodwa sisadingisisa imininingwane. EHarare babikwa behlasele imizi yeKambuzuma le-Lokinva kuyona le iviki. Kulomfanekiso kamabonakude osusabalele enkundleni zokuxhumana ebulenjini otshengisa amashurugwi la ehlome ngenkemba amahloko lezingqamu, omunye ephethe isiquma segolide bejabula benatha utshwala bememeza besazisa uZulu ukuthi yibo ababusayo njalo bazakuba bekhona ngomnyaka ka-2030. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga ledale lePhalamende elimela iSouthern ebalisa iLokinva esike yahlaselwa ngamashurugwi la ukuze sizwe okunengi ngodaba lolo.
Yikho sibili bakhona sibili khonapha eHarare sokwenzakala eKambuzuma kathathu eLokinva lapha kwayenzakala kanye. Kulomuntu odinisa igasi lapha eKambuzuma lapha abahambe endlini bayagqekeza endlini yakhe bathiyaye emtshayile badatha ithi about 3,000. So ngathi omunye lwayo othe olamaroli o-operator esekambuzuma kangale kodwa sihlale selokinva kukhonstituensi yami bathetha imali laye bamngenela elokinva bamtshaya. Bayabanjwa abantu laba. Amapolisa nxa bangathiwa khona babambe abantu bayahamba sibili. Kodwa nxa bangathiwa bayekele bayayekela. But baye bekwazi ukuthi khona izigange lezi ngobani. Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma noKimva eyayihlonze lapha eduzane ukuthi khona bangazi umuntu ekhaya umkhosi abantu ngabaphume sibili abanemibhobho ezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Kungani abantu besithi yibo labana bemgodi ayisibo nje amasela mahlayana?
Uyabona into eyenzakalayo ukuthi laba abantu kumanasimele kuma-mines lapha sebebanjwa. So abantu laba kade sebedayele ukuthi khona bathole izimali eziningi kakhulu. Yikho sebengena emadorobheni bedinga lezo zimali ngoba ngabantu basebejayele ukubamba imali. Kodwa soze ngiyala ukuthi khona lezigange ezikwazi ukuthi khona eHarare lapha ngokuzibani ohamba le mali ule business endaweni yeyinje kangali ukuthi kungayenzakala. Kodwa abantu laba nje kuma-mine lapha akusangeneki. So kunzima bayabanjwa on a daily basis. So yikho sebebuya lapha eMathawu.
Manje lo wagqekezwayo kweyakho iconstituency waluthola yini usizo njalo babanjwa labo abayenza lokho lakuthathelwayo wakuthola njalo?
Okwakhathesi abakabanjwa laba bantu but satshela amapolisa ukuthi khona yikho osokwenzakele la. So siyazama sibili ukuthi khona sibone ukuthi khona abantu bancedisane. Omakhelwane lapha bangeza umuntu ihlaba umkhosi ngakwedzaneni singabamba umuntu siyomthe emapoliseni. Singayekeli umuntu lo eseyenza lokhu akwenza ngoba impilo yethu iyayiyi-right kakhulu into ofuze siyigcine jealousy. Kunabantwana abananezidlini so kufuze sibone ukuthi khona sigcine izindawo zethu.
Siyabona ukuthi iningi ligcina imali endlini. Kungabe kuyikho yini okubangela ukuthi laba bantu bebahlasele njalo babe bezwe ngobani?
Ukubona kwami laba bantu babe le information ekwanileyo ngoba lapho abachaya khona baphumayele imali. Okutho ukuthi khona izisebenzi ezamakampani wona nawo ngokungaholi kuhle abakwenza ukuthi khona bala bayathatha bayathona bebambe i-US dollar inyanga iphela sepuya ibhondi. Bagcina sebengabantu abafrustrated sebetipa amasela la ukuthi hambani lethatha imali. Bathatha uyabeumpha lapo. Yikho engikubonayo mina ukuthi khona yiyo into eyenzakalayo la.
Kodwa ubona kusiba ngcono yini kusasa kumbe udubo lolu lungamemetheka?
Abantu bangancedisana, abantu abasuze bakuyenze khonokho. But abantu bangayekelelana ukuthi khona namhla kukozibani sasithuleni. Kuyayaba lokho kusenzakala lawe uyabuthuli kuza kubamba. So into ekhona ukuthi sihle sibaye sithengise ukuthi khona lapha kuyenzwa into leyo. Ama-conscience la esiwakhokhelayo lama-meeting lezizawayenza sabe sitshela abantu sibili ukuthi vele lingayekeli isela kumbe lisela lokubamba inkukhu kumbe lisela lokuthatha amafoni chayani sibili liyotshiya emapoliseni. Phela asifuni lokuthi umuntu ajayele into yena leyo. Kabahambe khona ngane abatrenelwa khona wona washabhabhi kwangale abatrenelwa khona ekhwekhwe bayeza khonokho abakuyenza bekhona ngane. Ngapha asibafuni.
Lo-ke ngumnumzana Peter Moyo, ummeli weSouthaton edalela ephalamende engowebandla le-MDC ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ukusilela kwempupho elizweni kuyaqhubeka njalo abagaya umumbu bathi sebeqoqa ukuzithengela amabele kwamanye amazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende ngentengo enganeno kawabatholi. Impupho iqale ukuswelakala ngolwezi nyakenye kulandela ukwehliswa kwentengo yayo nguhulumende esithi uzahlawula amankampani ayicholayo indleko zokuyehlisa. Uhulumende waphinda wathembisa njalo ukuthengisela abagayayo umumbu ngemali ephansi. Kodwa isiphathamandla senye inkampani yempupho sitshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kayikho emakhaya, kayikho edolobheni, kayikho ezitolo ezinkulu, ayikho kwezincane. Isizathu yikuthi umumbu vele kawusatholakali, kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshele abantu ukuthi lo nyaka kuzaba yindlala. Awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe nempuphu inyanga lezi ezilandelayo. Kanti-ke futhi nxa kuvele impuphu isihluphe kumanje, sekuphela amabele kunje, izulu lona lingekho, kusho ukuthi kusiya phambili kuzaphela abantu, kuzaba lusizo olumangalisayo.
Udubo olukhona lapha lungaba lungolokusilela kwemali njengoba sikwazi ukuthi izikhwama zikahulumende zibhobokile yini. Kumbe ikuswela lapho angathenga khona umumbu njengoba sikwazi ukuthi indlala ibhahile emazweni amaningi e-Afrika.
Akiswelakali impuphu emhlabeni wonke jikelele. Nxa ufuna amabele kawuwadingi nje kuphela kubo makhelwane, angamana kuye ngomkhumbi. Ungakhangela imkhumbi ekhona lapha emhlabeni, mkhulu okunye okumangalisayo iyabuya ithwele amabele amaningi kakhulu. kuyadula ukwasusa khatshana kodwa awungeke ufelwe ngabantu ukuthi wena ngilinde achiphileyo ngoba phela nanku eZambia bayasho ukuthi hayi lo nyaka ngeke sizithengise ngoba lathi sikhangelele ukuthi sibe nalokho okusalayo njengoba indlala inkulu kangaka eMozambique kunjalo kwelasezansi South Africa kunjalo uzakhumbula ukuthi usizi lo lesikilo kayisulo lomnyaka nje wona lokuphela lusizo lusuka lokhe uhulumende lo khona engenileyo wafica kulamabele agcinwayo ama-GMB iziphala zakhona zahlala egcwele amabele elinde isikhathi lapho izulu labe lingekho elinde lapho kuyabe kulendlala khona ukuthi abantu bande bayathatha amabele lana bayathengisa bafake izimali ephoketini okuhlupha kathesi ukuthi kayikho yona imali izikhwama zibhokile njengokusitsho yokuthi kuthengwe lawo mabele ezelizweni abantu bade kusho khona ukuthi indlala izaba nkulu kakhulu okwedlula lokho abantu akade bekukhangelele
kuyini ongakukhuthaza uhulumende njengoba kule ndlala engaka
uhulumende kumele aphungule izindleko zakhe ezintweni ezingalethi ukudla ebantwini imali ikhona elizweni kodwa isetshenziswa ezintweni ezingalethi inguquko ezingahambisa abantwana esikolo ezingathengi impuphu ezingathengi ukudla kumele aphungule-ke lezo ndleko akwazi ukuthi ngaleyo mali azabe seyizuzile kunye le mali azayonga nxa ngabe ngalwa lobugebengu i-corruption igcineke imali akwazi ukuyathenga amabele ngokuba njengoba nje kungujanuwari kunje izulu ingekho ukhumbula ukuthi isivuno esizaba khona siyaba kumnyaka ozayo sekudlula uJanuwari sokufika o-April labo-May kutsho khona ukuthi sile nyanga ezingu-15 kumbe 16 lapho khona siyabe singela kudla nxa engazange wonga imali wathenga ukudla kusho ukuthi abantu bazabulawa indlala okwesibili kumele akhulume iqiniso kulaba acela kibo ukuze balethe lokho kudla okweneleyo ngoba izikhathi eziningi batshela abantu bangaphandle ukuthi hhayi abantu abalambile eyi-3 million kuphela laba abanye abangu-12 million bayasutha kababeke kucatha ukuthi edolobheni lasemakhaya lo nyaka kula kudla komdala lomncane ukudla kuyadingeka kuye wonke umuntu
lo-ke ngumnumzana efidlela ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba kodwa umphathintambo kahulumende obona ngezamafekitali unkosikazi Sekayizenza utshele iphephandaba le-Herald ukuthi umumo uza kuba ngcono ngoba uhulumende usethethe amanyathelo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lithi uxolo iphephandaba le-Chronicle lithi sokusilela imbida yetshomoliya le-rap edolobheni lakobulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi lokhu sokubangele ukuthi intengo yekhabishi iqonge eyodwa isiqala ku-$25 iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi umongameli Emerson Mnangagwa ukhanya esesaba ukuthathelwa isikhundla sakhe yikho esejiye ikhefu waya emsebenzini selokhu wazisa ukuthi ikhefu usethethe ikhefu uMnangagwa usebonakele kathathu emphakathini esebenza okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kwimilayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela abalaleli lithumele imilayezelo emfitshane 2 minutes kumbe less ngoba ingaba mide kakhulu siyehluleka ukuthi sidlale yonke njalo lingathuki siyacela balalele siyabonga
Eh ninjani baka studio baka basakazi baka studio 7 hayi thina siyaphila loba sibula indlala le mina ngeke ngizishe igama kangawo kodwa sikhuluma ngilapha eSouth Africa nami bake le ndlala kwelakithi khona mina into engimangazayo ngelizwe lakithi into eyodwa mangaliswayo ukuthi labo nkomo laba bezanu PF babhizi basekhendali e-ZANU-PF bekwazi ukuthi i-ZANU-PF since 1980 iyadibusa. Ayikho into yoke yayilungisa ngaphandle kokubulala ilizwe from 30 something years ilekho liqeda. Kodwa namhlanje leke kuthiwa ilizwe lifuna ukulungiswa e-ZANU-PF, ilizwe lifuna ukulungiswa e-ZANU-PF. Izalilungisa nini leli lizwe ngoba ayikazi yabusa ngentando yabantu i-ZANU-PF, izibusa ngokuzifaka. That's why umnangagwe esithi yena 2030 uzabe khona ngoba uyabokathi uzabe ezifakile nakafakwa vele. Abafakwe bazaniphefu ngabantu abavotayo bazifaka ukuvota nje kuphokwenza izaba nje ukudlulisa kodwa vayevale basebezifakile kudala njalo lokho ukuthi yena ethi yena yawina kliye izaniphefu ngoba i-MTC yazama kuhamba ecourt efike ecourt ngale yaphuma kliye akulazo ukliyela vele i-court yabe ikhona vele ngezaniphefu yonke into izaniphefu ngoba vele ibadlela ibusayo baphanana izimali bayakhulumisana bavele enze lokhu kuyaba kuphi so kufanele uhambe so batshelane into abafuna ukuyenza so kuyini ongenzeka akulo ngenzeka umnakakho akazange athathe umbuso kumgaba ukuthi ufuna ukuzolungisilizwa wathatha umbuso ukuthi ufuna ukuzocatshela amacala akhe akulalizwa zalungiswa ngoba i-ZANU-PF yayo umkhuhlane omubi yazijeka ukuthi yona idla ebantwini nasazi i-government kuyiyeni kabantu ukudla kodwa yena idla ebantwini iyadinga indlela zokuthi abantu ingabathathela njani imali yamanye amazwe ukuze baphile kade sibakhuphula ama-passport besenze ukuthi bathole imali yamanye amazwe abantu abasebenza ngaphandle basitshela ukuthi $318 abanganayo labo leyo mali thina sisebenzisa amabhondi ezimbabwe angathi lelo dola lakhona bafuna lilandwe ngubani e-America yona igovernment isehliwe kuyalithatha angathi funa ndobani kungasebenzisa ingqondo bangimangalisa laba abantu be-ZANU-PF vele balanda ukuzozidlela nje kuphela bahlale balungisela abantu ababa impilo baze bafele khona babesebephuma lokho otshona betshela amanga betshela abantu amanga abantu be-ZANU-PF betshela abantu amanga befevana ngento engekho bebadla sihlahla bani sonke esifanayo kusokuthi bayisekhenda i-ZANU-PF bebona ilanga amanga uNkulunkulu uzabatshaya ngolunye uswazi kuthi ilanga ebunzima kabi nxa bengakwazi kwakunanzele into yakho ukuthi umuntu kaphile kuze bona phakade njalo ilanga lokhu ufalwaziwe uzalokhu sifu semangeni asathi uzafika uzaphenda ukuthini asathi uzaphenda ukuthini enkosini ma usufele emandeni okubhiza ukukhuluma amanga okuphela siyabonga.
Ninjani msakazi wami omhle, mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngokuzalwa ngizalwa eNkayi esigabeni esithiwa iGoli. Msakazi wami, mina ngilapho eGoli. Into esukenzisa ubuhlungu ukuthi imfanelo zabantwana esikolweni umbekathi ezingathi umntwana esikolo ngizithumelile ngayenza yonke into kodwa sokubuhlungu kimi ukuthi ngiyenzele ngoba umntwana kuthiwa kafundi uyahamba esikolweni ufike ehlale ngibe sengizibuza ukuthi yini ezayenzakala ngekusasa lakhe ma ehleli ekhaya engafundi ukuze ufise ukuthi ngabe kuthiwa uyabuya lapho eGoli-ke ezofunda-ke kodwa kusekuhlupha ukuthi amaphepha asinawo njalo ngazofisa ukuthi uyamlungisela ipasipoti yakhona isidula sokumele ukuthatha isikhathi kuthiwa foreign what efunakalayo sokufunakala ama-USA ma ungaphandle kudingakala into eziningi ongekuziqondisisa ukuthi kanti manje uzoyenza kanjani ukuthi uzothathisa umntwana laye kwanisa ukuthi azofuna ngoba iZimbabwe sasuswa imisebenzi ingasekho nabantu abe sokumele belandele sokulandela izikolo-ke manje sokuphela kwasani ukutshengisa ukuthi akusekho nto kodwa uhulumende wakhona ukuthi sibuye ekhaya sizolungisa ulilungisa njani ilizwe ungafika uhlale phansi ubukhuluma ngomlomo engakulaleli ukuthi ulungise ilizwe esehluleka khona ukulayelela abakhona pho thina esingaphambi ma singabuya anti kuyathiwa singamahlongandlebe sicine sitshaya sibuyela futhi lapho esibuye evela khona.
Salibonani bantu be-Studio 7, siyathaba ngokusakaza kwenu okwenza sazi izinto zonke ezenzakalayo emhlabeni. Bakithi sesikhathele, sesizwile ngohulumende lwesilayo kaMnangagwa, uhulumende oloncindezelo kangaka, uhulumende ongafuni intuthuko elizweni, oncindezela abantu ngokufuna ukuthi asuthe yena lemuli yakhe labanye bakhe abusa labo. Kathe sisiyabona besalela i-MDC ukuthi yenze umhlangano, bayakwazi ukuthi uChamisa uzatshela abantu iqiniso ngoba behlezi bekhuluma amanga insuku zonke kutshelwa abantu amanga into engekho into esegcekeni ukuthi bakhuluma amanga kulogawula wabo lo ohlezi ekhuluma amanga insuku zonke ekhuluma into ezicunula abantu amalanga wonke ngoba yena uyasutha ufica ukuthi thina siyakholisa nxa sibukela yena ehlezi kuhle esutha le muli yakhe thina le muli zethu sihlupheka kangaka siyadubeka kuleli lizwe siyadubeka sibili asakwazi ukuthi senzeni sesisithi inkosi bantu ngaye yasizwela ngoba unkulunkulu yena-ke ehlulwa lutho siyakunikela konke kuye bakithi hhayi sesikhathele ngomnanga kwa le thimu yakhe asebenza laye abancindezeli sesidubekile sisakwalokuthi senze njani
le vuka njani msakazi omuhle kanye labalaleli bestudio 7 okhulumayo ngumfakankomo elubhane lapha mina benginesicelo lapha sokuthi kanti kunganjani ukuthi ustudio 7 akasidingele inamba zakhe umnango wakhe uqobo akhulume kwezinye zenhlelo ze-studio 7 mhlawumbe akaphendule eminye imibuzo emlutshwana mayelana lokuphatheka kwezimbabwe obuya ngoba usezimbabwe atsho yena ukuthi kathi yini emehlulayo kahle kahle njengomongameli kumbe mhlawumbe lezinye izizathu angazifaka mhlawumbe sizwe ngayo uqobo lwakhe ayobona sibe sisizwa ngabogawula ukuthi umnankagwakunje sifuna ukuzwa ngayo uqobo nxa kungaba le ndlela yokubana akhulumisane lozulu mathupha mhlawumbe kungabe ngcono ngoba kwesinye isikhathi selonke sicabangele ezinye izinto sisizwa ngelikabathi kanti mhlawumbe iqiniso ulalo umnankagwa sicele ukubana sithole ukubana iinumba zakhe sikhulumisane layo emathupha nxa kungabe kusenzeka ngiyabonga
ye lawo-ke yiwo amazwi abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp siyabonga akhe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele-greece lithi lizavimba isivumelwano esingenziwa phakathi kwele-libya lomanyano we-european union nxa kungakhulunywanga ngodaba lolwandle olusetshenziswa ngabafuna ukuya emazweni awe-europe okungekho emthethweni ucwaningo olwenziwe yi-commission ye-united nations commission of inquiry on syria luveze ucuku olwenziwa ebantwaneni besyria nguhulumende wele-syria idale le-senate liyemelika liqale ukuthonisa umongameli Donald Trump izolo ngokusungula imicimbi egoqela ukufungiswa kukamahloli uChief Justice John Roberts lamalunga edale le-senate. Lokhu ngokwesithathu kumbali yelizwe lemelika ukuthi idale le-senate lihlale phansi lithonise umongameli ngenhloso yokumsusa esihlalweni. Lokhu kwenzakala ukhetho lwebandla lama-Democrats lokukhetha ozamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli welizwe ekupheleni komnyaka wonalo soluseduzane. Ukuhlaziya udaba lomjaho wama-Democrats sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Umjaho lo osuse usuphambili sebele kakhulu sakukhanya ukuthi lapha ngobana sebe ya ngoba ikhona futhi umamalwana la izolo uphumile kuleli hlandla ya umamalwana ngiyalibala igama lakhe anti bebebabili omama sebebabili omama ngathi besebebathathu besekuthi omunye wabo uphumile ya so kukhanya sakuwelinye ibanga la okukhanya ukuthi ezigijima phambili yizi
okokuthi ubona njani amathuba kaBiden nxa sikhangela ukubana uSanders laye bathi ungani uyasondela
ya sizabona khona futhi uBiden ukuthi hhayi hle wavele waqolosha kusesele kumbe ukuthi wayevele njengoba mongameli ka-Obama uvice president ka-Obama so ngathi sine skill ngesikill advantage but asazi ke futhi ngoBen Sanders ngoba ukuthi angaphinda azame ukuthi amnyathele esithendeni asazi kodwa kuBiden hayi khanya nguyo osaqhamile
labo ke abale imali eningi abuthiwa ngamabillionaire ngesilungu ubona belamathuba na njengoba sisizwa ukuthi yibo abasebenzise imali eningi kakhulu yokukhankasa ngama-adverts
sengingawona ekasteya lo steya ya angingawona amanye Bloomberg so angiphindanga ngazwa ngaye ukuthi umkhankaso wakhe ume njani kodwa asazi ukuthi engxenye abantu futhi laba kabaka bebengakabi bengangeni kakhulu ukuthi bazinikele ukuthi bacabangise ngokhetho kodwa-ke ngiyabona sokusiya liningi la iningi lethu la kuthe siyaqalisa ukuthi sizindle ngokuthi kade ozamela ilizwe ngobani.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxa laye ecingweni ekhonapha edolobheni le-Ohio eMelika. Kiss ingoma kaBerita esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ye lingakhohlwa ukubana silalo olunye njalo uhlelo ntambama ngo-7:30 lingasithinta njalo ekuseni ngomvulo ye ngomgqibelo langesonto hayi ekuseni asikho sikhona ntambama ngo-7:30 olifisela impela viki enhle elethukela igama nguChris Gande.